Zweier step according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton most ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokuleminyaka engu-20 engamashumi amabili yenzakala, kodwa bafuna ukusebenzisa ama-rules asetshenziswa kwi-impeachment ka-Bill Clinton. Kodwa khona ukungazwisisani especially ma sekuya endaweni zama abafakazi la, ngoba ungathi ama-Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenziwe fast vele ba-acquitte u-Trump, kodwa ama-Democrats athi hhayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilaba abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazwini ngalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zani abafakazi bayabizwa kumbe hathi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi, and already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-state la abangekho safe khona ama-moderate states okulabantu abaningi aba-both sides thina abangama-independent sort of. So babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma-election lazayo khona ngo-2020 kuma-states abo. So I think bahambile bebebuyele ku-break le bebethethile bebebuyele kuma-constituents abo bayabuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenza. I think abaningi bakhona bazakala besithi hhayi abafakazi bafunakazi. I think benzela ukuziprotekta bona kuma-area abo.